Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo.
So idemand yekhesi khathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijibhileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli.
Olwela ilunga zulu uthi kuyadanisa ukuthi uzulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo ebhekane lokusilela kwemali.
Uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba, njalo uhulumende nje akazihluphi nokuthi alungisele uzulu ikhisimusi amageti kanye namafutha ezimota ekhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhoda edolobheni leKhwekhwe ethenga uxakuxaku lamazambane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwemali kuyaqhubekela phambili elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi lanxa ibhanga lesizwe eleReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka, njalo iningi lithi uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi ayenzeni ukuthi ahlenge ilizwe. Iningi lidinga imali kathesi njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, kanti abanye abafuna imali yokubhadala indleko zesikolo, izikolo zivulwa ngenyanga ezayo. Uhlaziya lolu daba untungameli Nkosazenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandela ba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Kwenzakala ngezindaba ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, iyi-cash into ekhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale iku-high demand maningi kakhulu. Ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakuyenza ukubana mbijana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba sisiya ekhefini lekhrisimusi, imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphi ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash. So idemand yekhesh khathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijibhileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli. So yikho kwenza idemand yekhesh ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha?
Masukhangele singathi uhulumende kasilethe, ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu. Sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-account imali esiyenze ingasupportwa yi-productivity, imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwane ngabe siyatshisa emkambeni omnyama ngagcina siba la 1000 RTGS. Le mali ayisupportwa ngayi-productivity, imali efume ku-speculation. So singathi imali yethu eyi-cash ichese speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana gcina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavala. But okuqakathekileyo kathesi yikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esukele endaweni okuchazeka khona, kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singathenganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singathenganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudemand ye-forex, eyiyo idemand edriver ukuthi abantu bafune icash.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho bexoxa icingweni le Studio 7 esePlumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo engela mali ebhekane lemali lokusilela kwemali.
Vele ikhisimusi yalonyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikuma-queue njalo ezindlini kungathenamagethi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lolu daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagethi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugidilisela into ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalimisi into eziqakathekileyo kuZulu. Into eziselakala ezibhedlela kula mithi ukudla kuyahlupha, umphubha akula, kuyadula izinto zakhona, imali yakhona akulo, uhulumende kazihluphi nje vele ngalani lakho. Le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalonyaka vele asinayo ikhisimusi, kuyaphongusala ibizo vele ukuthi sinekhisimusi kodwa asingenayo njalo kungenakucelebrate.
Umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani?
Lo kade kungumnyaka singathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba yokuphila nje ukuba yiZimbabweni kathesi kade kuyistruggle njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu, into zonke ziyabheda, imali yakhona ayitholakali, konke vele kunzima, akulamagesi, akulamanzi, akulani, everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kwelamapholisi aphonge ubakwazi nokutshaya abantu emgwaqweni. So umnyaka lo vele ube yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona ngaba emaphandleni ngaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumatsha nje incedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena leyo ukuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019.
Ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala?
Hayi, ngitsho lonyaka kuvele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhesa. Khathesi singakhanyela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January, so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphenduke azokhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyabe kunzima. Abaningi bakhona nje bazihlalela khona eHarare bemeleleke nje ukuthi qalisa impilo come January. So iholiday this year vele hayi ithiyene namaholiday wonke esake saba nawo lapha elizweni laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Thina beStudio 7 abathi uTrack Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami uSithandekile Mhlanga. Silifisela ikhisimusi enhle lonyaka omusha olenjabulo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le The Herald. Lithi lona umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhode edolobheni leKhwekhwe izolo emini ethenga uxakuxaku, umumbu lamazambane. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhulumisane labathengisa emkambo lapho okugadwa khona amabhasi exoxisana labo ebabuza ukuthi uhamba njani, bathengisa njani, lezinye inhlupho ababhekane lazo. iphephandaba le-Chronicle lithi ugogo u-Elizabeth Mguni oyilokitshini lemganwini ubikwa ethile ngemva kokuba ikhandlela ebelikhanyisa endlini yakhe lilumathe umqhamelo kade elele khona watsha lapho kwenzakaliwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi imuli kamuyi ibikwejisa endlini yokuphumula e-dining room. Lanxa amandla kagetse abengekho ugogo obele minyaka engamathumi ayithoba minwe mbili lane 84 ubelele nje ezilalele eyedwa ikhandlela lalumatha umqhamelo lapho kadelele khona lamtshisa ekhanda waze wabhubha. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lapho lisipha kona imbono yenu elin 8. Siyacela ke balaleli lingayenzi imlayizelo yenu ibe mide kakhulu, 1 minute, 2 minutes, yes iright, kodwa nxa selisedlula obo 2 minutes, hayi asizo senelise ukuthi sifake imbono yenu yonke imigcwele. Kusasa ke sizalicela ukuthi lithumezeke imbono yenu njalo libingelela izihlobo labangane ngelanga lekhisimusi elango lwesithathu. Igama lami nguChris Gande, asizweni ke ukuthi linalithini.
Ndibonani, igama lami nguOses Ntenda. Ikhefu lonyaka lenzima, kasiboni ukujabula kwesinzimela onke kunzima kalutho ngoba i-10 every month besithumela emakhaya, manje akwenza ukuthi ngibele ngekhaya. Ma ngihambe ekhaya ngizohamba ngingenalutho vensi. Ayisela value uthi uzogibela uyovikuza uvuze ngapha andi ngoba kuzokufosa ukuthi imali onayo uthi ugibele uze ngapha uyoshiya futhi uyoshilutho.
Linjani mazimbabwe nawo mahle? Kunzima ezimbabwe, sivuswa ngumuntu ongela ndawa labantu, konke okwenzakalayo okwenza ukuthi sijombe siyenzeni, siyadlala ikhisimisi siphakathi kwendlala elinkinga lezulu alikho, konke akukho ukuphathisa ukubana siye emakhaya. Kunjenje ngisekhwekhwe lapha ezweni leZimbabwe, komile akulalutho olutholakalayo. Siyathemba umnyaka ozayo sizawudlala ikhisimisi elobubelo. Ngiyalibonga.
Kunzima ikhisimusi yalo nyaka, hhayi okunje futhi asikaze sikubone bakithi. Hhayi lo nyaka kunzima shuwa, lezi hlobo zisezahluleka khona ukuya sizosibona sizabuya ngani, namabhasi ekhwelile sedura kangaka. Hhayi okwalo nyaka ke kulo nyaka shuwa.
Siyabonga kakhulu Studio 7 uhlelo elisinika zona nsuku zonke lisipitali selizwe. Ngakho njengoba kade sisesikhanyela ikhefu elihle kangaka elekhisimusi lakithi, siyabonga kakhulu, sithanda ukukhuthaza kakhulu ukuba ilanga leli ilanga lezimuli impela ukuba zihlangane. Kodwa-ke singalibali phela ukuthi konke lokhu kumele kwenziwe ngezindlela ezihlelekileyo ezokuhloniphana kulabo kakhulu abahleli ndawonye bethathene. Nxa omunye futhi uyavakathela kwabangakubo akumelanga ayalelwe, kumele kuvunyelwane kube yinto esemthethweni. Imbalilanga elilodwa esikunanzelelayo ukuthi umnyaka ulamalanga amaningi, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa uza kwenza into enjalo ukhulumisana lalo ohleli naye nabantwana lihambisane kuhle, ngoba nxa kungenzakala ingozi emfaqweni usukela abantwana bomuntu usiya kini usuze ukuthi abakini bayabuya egoli laba abahlala bengabuzile bebethwela impahla ezinamakhrisimusi ukuthi bazekuhle amabhansi ukuthi usiyakhulisa-ke nabantwana ngendlela engekho emthethweni. Kambe iminyaka olandelayo liyaphila njani nomye wakho? Ngakho ike ngikhuthazayo kakhulu asithini ikhefu lekhrisimusi lalibe ngeliqinisa ubudlelwane kwabantu abahleli ndawonye hlobo ezingekho eduze, kodwa kungabiki sokusuka ngokudiliza imizi. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje ngedwa, abantwana ngambaboni, angisakwazi ukuthi ngenzelani, angisakade ngicabangele abantwana, angisakweneliso engimthethe enhleli naye suke wathatha idecision eyedwa mina ngingekho ngiwaba ngiyephanda ngathole ngasekho sihambele abantwana abangakibo sebengifonele kade akuhlangane ekhaza kade kuyiwe egwanda so ngizubuhlungu kakhulu ngabantu abami kodwa kungasenayo sesikhuthaza-ke kwabanye abangayakwenzanga into efanayo ukuthi nabakunanzekile ukuthi leli langa yale ikhefu mayengabe ngiyokuchithile kodwa ibe ngiyokuqinisa lokho kuvele kukhona seyameni kiko okhulumayo odumezweni mpofu ngisekheza esigabeni sedongedonga.
Livuka njani litshona njani basakazi Mpangazi Kehauron nasiyami bakithi kuseni kusasa. Ngicela ukukhumbuza ubaba uGawule, ngibona ngani ngikhulume kwesibili ukuthi hhayi kuhle sibili usebenzelise inhlanganiso yakhe inkulumo zakhe ngezomholo nje. Ngake ngamtshela nakathi sinyaphinde ukuthi ungathi khona abantu abathi unit code nabangazeze umbangazo nabangazi ukuthi lizwe lalela njani nabangazi ukuthi umbangazo lwanohamba njani. Cha, awukhuluma iqiniso baba. Utshelwa ngumlweli welizwe, wena ulwelwa ngelizwe, mina yime ngalweli lizwe. Akulanto okuthiwa yiunity, yisikhumbuzo esiNdebele, yisikhumbuzo sephathi yakho le iZANU-P F eyabulala abantu bemaNdebele abangu-20,000. Yisikhumbuzo. Thina maNdebele sonke ngaphandle kwakho vele sesibuthana lapha nalaphana sicabanga ukubulawa esakwenzwa yini lenhlanganiso yakho yezano PF mhlaka 22 ilanga lesikhumbuzo sokubulawa kwabantu kwasindebeleni. Lokho kweunity lokho ufaka isikhiwa hayi kawusikho baba. Izano PF yasiqeda inhlanganiso yakho leyo nalamhlanje lenxa yesibulala kodwa iningi lelo sikhathi leso thina sasikhona isasila ngamanxeba sasila ngogqitshelwa sasila ngendlela ngokukholo lokuthi umuntu lwana wasile endane enjalo abaningi babebuthelela bebulawa bephila begqitshelwa yisi sikhumbuzo sakhona. Izaphu yangenela ukuthi yayisivala sebekulungisele le bilithani ukuthi kumiswe ukubulawa iunity nxa ukuthi awukhulumela ukuthi uqhatshiwe nxa ucabanga ukuthi kule mbambano phakathi kwezandu lezaphu uyisikhohlisi uyazikhohlisa okhaya moyo labana basele lapha nababili abathathu basalele ukuthi bayahola baqhatshiwe baqhatshwe yiZANU-P F yababulali. O-obhedi labana vele angasikhulumi ngabo vele yiZANU asozaphu ukhembo mahadi vele asozaphu yiZANU. Bengithi ngikukhumbuze nje khonoko nje kuphela ukuthi hhayi khuluma baba ukhulumela nje kokuqhatshwa kodwa iqiniso elihle ukuthi ngala nto kuthiwa yiunity ngokufaka ngesikhiwo isikhumbuzo sobhuqazwe.
Salubonani basakazi be-Studio 7, nangubhanda moyo ebulili ma-West. Mina into engiyibonayo abaholi be-African Union le-SADC labo kabake besebenzise ingqondo mani bengabo bulalisa abantu sikhangele nje ngoba nje iZimbabwe izaphu lezalo ezingabusa lelizwe liqhubekele phambili. Naso abantwana bemathebelelendi sebengena ku-MDC ngoba baswele lapha bangaphephela khona bethi nje maybe singathola okunye. Ayikho into ezalunga kungaze kube nini ndizanwe ngeke izivume ukuthi ibuse i-MDC. Lapho ngiqinisile angeke bazokhala ngokurigwa kuze kube nini abantwana sihlupheka elizweni leli.
Siyabonga yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp. Bakhona njalo abasithumezele eminye khonapha silalele labo kade besithumezela ke imlayezelo yabo. Silo Nomsa Giane uthi yena makalale ngoxolo ugogo nkosi yami konke kungenxa yesimo selizwe. Umusa Mazibuko uthi into eyenziwa ngabamabhasi ayikho right sure ukuthi ibhasi eya enkayi ikhuphuke from $60 to $250. Utambuzo yena uthule uthini abantu bethwele kanzima kanje. Omunye Musa Mazibuko uthi livuke njani emsakazweni labalaleli kundawo zonke. Ngibingelele ifamily yakomathema enkayi. Ngithi khisimusi enhle badle bakhanzinge lamabhanzi ngoba ngithumele konke abakudingayo. Mina ngizilalele eRandberg. Ye ngumusa Mazibuko. Hayi siyabonga kakhulu lonke lesithumele imlayezelo. Lingakhohlwa ke ukusithumezela ama voice notes esizawadlala ke emoyeni kusasa. Siyabonga. Ke sikhangele ezenzakala ngapha kweMelika. Sokuvele incwadi zama-email eziveza ukuba uMongameli Donald Trump weMelika wamisa ukupha uncedo lokuphathisa ele Ukraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky. Lezi ncwadi zikhangelelwe ukuba yibufakazi bokuthonisa uTrump owetheswa icala lokufumbathisa uZelensky andubana ilizwe leMelika limphe uncedo lwezomvikela. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, uMnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balutshwana sebedrophe out abazakalayo abafana nabo Kamala Harris. But abanye lokhu bekhona, I think i-format eyachuzwa yi-PDS okuyibona abenza le debate okhuluma ngayo, bafake yabo i-criteria ehlukeneyo lamanye la esike sawabona. That's why ubone kunabantu abalutshwane kuleya debate, I'm sure bebeyisikhombisa or 12 mangalahlekanga kakhulu. But akusho ukuthi abanye abasekho ku-race, lokhu bekhona. It's just nje ukuthi i-format le athi khona e-debate leyo yiyona ebilabantu abalutshwana.
Kodwa khona kuyakucaca yini ukuthi kungahamba njani emjahweni lo owama-Democrats?
Well, masikhangela lokhu okuthiwa ngama-polls, kuyacaca ukuthi umnumzana u-Vice President Joe Biden ulokhu e-leader kuma-polls. I think especially ebantwini abansundu bayamthanda kakhulu ngoba wasebenzisana kahle lo mongameli u-Obama. So sibona ukuthi ulokhu engathi ubambile khonapho phezulu. And okunye futhi siyabona ukuthi kukhona abafana lo Warren Buffett lo Bernie Sanders labo balapho phezulu layo ubhadeni, kodwa bona bamotu i-politics zabo ilezi ekuthiwa zi-more to the left, ezi-more socialistic. UBiden is more yena towards phakathi i-center, abathi ngama-moderate. So sizobona-ke, I think ilizwe lona sesize sakubona amakhetho amaningi adlulileyo, ilizwe I think li-prefer ukuba phakathi la esenta more than ukuthi libe too extreme to the left noma too extreme to the right. So uJoe Biden I think ulokhu kuposition enhle kakhulu ngama-policies akhe awamelayo ukuthi abe more kusenta than ukuba kakhulu kulesi.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe siphathamandla sebandla le-MDCT.
Sinabe Studio 7 nabathu Track Service Jeremiah.
Hello Chris Gandhi.
Nami usithandekile Mhlanga.
Siliphisela ikhisimusi enhle.
Silifisela ke ikhisimusi enhle. Siyazi ukubana hayi into kazihambi kahle, kodwa hayi lilanga lenkosi yethu uJesu siyalifisela ke ilanga elihle. Ke sithathe ikhefu silalele ingoma.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, leba ba follow kutando lako no wungi dala ng sipani so sako. Inthisi yo yam, yoki pilo yam, visa zante ni sob tali wam. Inthisi yo yam, yoki pilo yam, visa zante ni sob tali wam. Hey, he's taking me to church.
Sunday clearly, Deco Kelly Bowers.
and everything negative that I ever done in the past. Didn't think that I would last, but was caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back for my candlelight. Then my candle up and then you were in the mist of dark till the day come. I'ma run my palms together, head down every day like no way will I ever get caught up in the tricks that it finds. Well, see, I'm gonna run big silly bombs. I need your guidance in this wildness. Forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain, of course, to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy.
Praise to God. Praise to God. Siyabonga. Yeah. Ingoma ka Juke Juke. Praise to belage. Uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake sibanike sikhangele inhloko zendaba. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga leKhisimusi. Lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama Chris Gande, sidibane njalo kusasa. Libe leKhisimusi enhle.
Mangwanani akanaka tereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.